Yehoka ajikile ukuthi ngingavele kulo mthetho othi wona imali yangaphandle kwelizwe kayisebenzi. Kuya ngokuthi umuntu ole mali yakhona lo muntu othengelayo olesitolo bakhangela njani umthetho. Kodwa nxa umthetho wena umthetho wakhona uvele ulezikhala uvuza ungasetshenziswa, ngibona ngathi mina okubopha abantu ayisebenzisi elungileyo. Umthetho nje awusetshenziswe nje abantu bengakutsha, ngoba ngingacala ukubophana nazwisisi ukuthi umsika ovulekileyo oncintisanayo usebenza kanjani.
Ukuyini kahle kahle okungenzakala lubana osomabhizimusi bethe baqala ukubotshwa? Bakhona abathi lokho kungabangela ukuswelakala kwezinto lempahla ezijiyeneyo ezitolo. Yebo, kungaba njalo.
Yinto ekhona ukuthi nxa uvele ungusobhizinisi uvule ivinkili lakwisitolo sakho, kulemithetho ehambelana lomsebenzi owenzayo. Nxa wona umthetho usithi aziwathatha imali yangaphandle, kuyabe sekuqakathekile ukuthi ulandelele umthetho wakhona. Kodwa abantu engithenge khona ezindaweni eziningi ye, hhayi bayathatha nje imali yalapha amadola. Engikutsho ukuthi okwethusela abantu abavula ayisiwo yinto enhle. Kulendlela eziningi bengakhuluma lezi-Chamber of Commerce, bakhulumele ama-Retailers Association, bahlale phansi bachasise ukuthi kungani kuqakatheke ukuthi imithetho yakhona ilandelelwe. Kodwa ukubotshwa njengoba sisho kuzadinga ukuxotsha abafuna ukubuya besithi bona bayesaba ukuthi bazabotshwa nje mahlayana.
Ukhona ukumiswa kwemali zakwamanye amazwe, lokho ungathi kuyasebenza yini?
Sengiboleke ukuthi umsika lwana omnyama lwana i-black market ingathi singathi uyadonda-donda, ngoba kukhanya abantu abamabhenki bafuna ukuthi bancintisane lawo bethakelisise ukuthi khona imi kanjani.